Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuzibandlela 2022 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, kuyaxokozela okumangalisayo kubandla le-MTCT. Olunkosazana Ntokozane Kuphe othi ucela ukusekelwa ngoZulu.
Iphathi yona le iqamuke phakathi, kwaba lelinye ihlandla laphana, kwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotshela elinye ihlandla.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili ezivikela umkhuhlane we-COVID-19 noma lisehla inani labantu ababanjwa igcokamine le-coronavirus kule Zimbabwe.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated.
Singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa.
Umculi olodumo uZack Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare.
UZack mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana.
Sathethulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kuyathokozela kubandla le-MTCT kulandela okwethulwe nguNkosazana Ntokozane Kuphe ngolwesihlanu. Bobike ukuba nguye osekhokhela ibandla leli ngoba uMnumzana Douglas Monzora uzixotshisile kulo ngokuthi ukhokhela ibandla le-MTC Alliance. Abantu balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu ngesikhathi uMonzora esithi lokhu ekhokhela ibandla leli ngoba wamiswa uMakhuphe okwesikhatshana uba lilunga le-MTCT ngolwesine. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMakhuphe uqhubekela phambili esithi uxotshe uMonzora ngenxa yokuthi ulobe incwadi evikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba nguye osekhokhela i-MTC Alliance. UMakhuphe uthi ucela abantu bamsekele njalo uhulumende ledale lephelamende bengangeneli kulolu daba.
Iphathi yona le iqamuke phakathi, kwaba lelinye ihlandla laphana, kwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotshela elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngisephalamende, ama-MPs azaqhubeka esephalamende. So yikho kumele kube khona, yikho libonile. Ngizama ukucebisa amanye amabandla, ama-political parties. Ngacebisa le-parliament njalo. Ngacebisa le-Ministry of Local Government. Ngacebisa le-Ministry of Justice. Ukuthi siyalicela bakithi, alike liyekele ukungenela indaba zethu. Iphathi leyi isiqhamukane phakathi. So kumele ukuthi khona lisitrite ngendlela efana nayo. So yikho esibukhangeleleyo and sizahlala se-parliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siyarepresenta ama-Zimbabweans. Ngithanda ukuthi ngibonge ama-members ethu MDC lamaZimbabweni zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona. Ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele. Mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni, ngifuna ukulisebenzela ama-Zimbabweni amahle. Linginika ithuba ngilisebenzele, ngenze lokhu nami engikukwanisayo.
Kodwa uMonzora uthi uMakhuphe wenza ukungekho emthethweni njalo usemisiwe okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla le-MDCT. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leli uthi abantu ezabelweni eziningi basekela uMonzora. Uthi uMakhuphe udlala ngabantu.
Cile ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla. Njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namhla uMamukhuphe wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente.
UMnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaMakhuphe uthi abantu abaningi bayamsekela.
Cile ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla. Njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani useparlamente nje namhla uMamukhuphe wangena endaweni ka Makhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente.
Lokho kusekelwa njalo ngumnumzana Lungani Ndebele unobhala webandla leMDCT kobulawayo wathi uMakhuphe ulandele isisekelo sombuso webandla ngoba kuyikho abakuthembisa uZulu.
Ngifuna ukubeka kube clear ukuthi khona uMakhuphe kaphumanga ndawo kumbe uforme ifaction kumbinjani kulabanye bethu abaphumileyo endleleni yesisekelo sombuso. Thina ke lo mama uMakhuphe into esiyibone ingafanelanga ukuthi siyenze ngoba yonke yonke indlela esilwa ngayo ku politics zakulwa ngendlela esemthethweni ukuthi silandele labana abantu sebephumile kuthi ukuthi ibandla liyabe lingaseyilo ibandla ngoba ibandla lilezinqumo zalo elizisebenzisayo.
Unkosikazi Wayne Fuyane umhlali wakobulawayo laye usekela inyathelo likaMakhuphe.
Isinqumo esenziwe umama uMakhuphe lesimna ngisibona siqondile kakhulu ngoba nxa sikhangele kuhle ukuthi lathi khathi esemhlubulweni lo weMathebeleland sibe lenkokheli evela kithi ngapha kulokuthi sibe sibuswa ngabantu abavela kulwana omunye umhlubulo ngoba nxa sikhangela even lezi zinto nxa zisenziwa kuyabe kulobandlululo and njalo futhi okunye kuhle ngoba umuntu wesifazane isikhathi esinengi umuntu wesifazane uyeyiswa usekela ngoba lokhu kuyabuilda iwomen empowerment kungaba kuhle ukumbona sibili esiba ngomongameli sibona ukuthi khona ilizwe leli yena angalithuthukisa alifikise ngapi.
Kulabanye abasola okwenzakala kubandla leli omunye wabo ngumnumzana Mlamuli Sitsha.
Isenzo sika mama uMakhuphe asimangazi ngoba wakhangela even ukukhuphuka kukaMonzora ekubeni abe nguye umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. Kwaba khona kuba lengxabangxoza lapho mama uMakhuphe ayesala khona ukuthi unqotshiwe langa bekuvele kulobudlwangudlwangu obukade bukhona. Kodwa kuphinde kusitshengise njalo ukuthi ibandla eliphikisayo leMDC libandla elingahlelekanga, ibandla labantu abathanda ukuba yibo ababusayo. Kutshengiseka ngenxa yokuthi sithi split kaningi-ningi njalo angiboni lisiba le-future kwezombusazwe eZimbabwe.
Kulabanye njalo abasekela uMonzora. Umnumzana Thulani Khumalo, umhlali wakobulawayo, uthi uMonzora nguye owakhethwa ngabalandeli bebandla leli.
Sahamba eCongress kwabe kuphuma ukuthi uDouglas Monzora nguye onqobileyo ukuthi. Kodwa ke singathi akhangela siyabona ukuthi kulezinye izihwaba ezisuka zibe khona ezabe zifuna ukukhokheli zingafuni ukuthi zivume impumela yokhetho. UDr. Khuphelayo sethe uswebulelakhe ibandla wabhazuka waye leceleni. Lokhu kuyingenxa yokuhwaba lokungafuni ukuvuma ukuthi omunye umuntu lakho ukuthi anelise ukukhokhela. Thina silokhu sibona uMonzora enguye okhethiweyo ngoba nguye waphumayo eCongress enqobile.
Unkosikazi Betty Thwala umsekeli kaMgcini Sihlalo eMathebeleland North kubandla leMDCT ukhiphe umbiko wokuba abavumelani lesinqumo sikaMakhuphe esokuvula elinye ibandla leMDCT. Ubeke sobala ukuba bami loMonzora sebexabana esabelweni seMathebeleland South ngokwenziwe nguMakhuphe. Ezinye izabelo kubikwa ukuba zisekela uMonzora loba ukhanya engani kulabantu abasabalalisa imbiko yamanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende wakweZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba beqhubekele phambili belandela isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi lisehla inani lababanjwa ligcikwane le-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mahomva okhokhela inhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ehofisini kamongameli uthi liyehla inani labantu abathapha igciwane le-COVID-19. UDokotela Mahomva uthi loba kunjalo kumele uZulu alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso eye World Health Organization.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated. We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious, if we want this epidemic to end soon.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa phezu kwakho konke. Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amabili 218 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Uzulu yena lanxa esithi uya kuzwisisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuba beqhubeke bezinakekela, uthi indlala yiyo esibangela ukuba bephule ezinye zalezo ziqondiso. Omunye walabo abathi uMangoye uselala eziko selokhu lolu bhubhane lwaqhamuka ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 ngunkosikazi Zandile Nkala, isakhamuzi se-Alexandra Park eHarare.
Lokuthi sizincedise njani njengabantu abaziphilisayo. So vele ilizwe lethu vele kalilawo umsebenzi ngaphandle kokuthi siziphilise. Sithwele nzima ngokusebenza. Sithwele nzima kakhulu kakhulu, sithwele nzima shem. Sicela ukuthi hey ingane bengasikhangelela ukuze lathi sibe kwazi ukuncedisa abantwana. Siyakhala kakhulu ngabantwana, siyakhala shem.
Unkosikazi Nkala uthi abantu abanengi badinga indlela zokuziphilisa ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Abantu banengi kakhulu lapha abaphila ngokuziphilisa, ngokuthengisa, ngokuzisebenza, kodwa kuyasi-affecta futhi ku-lockdown ngoba kuyaphangiswa ukuvalwa, njalo le mali iyabe ingekho ikakhulu thina lapha esidayise ezitaradeni. Hayi, siyahlukumezeka, sikwazi ukuthi senzeni. Amapolisa ayasihlupha, isithi council iyasihlupha, so sigcina singasakwazi ukuthi kumele senzeni.
Umnumzana Bukhosi Nkiwane ohlala kobulawayo uthi kumele kuvulwe konke elizweni, imisebenzi yenziwe, njalo abantwana bebuyele ezikolo njengalokho obekusenziwa lungakaqhamuki lolu bhubhane.
Uba sesikolo kuyabalibazisa kwesikhathi balibale ngokuthi abanye bagcina sebesenza into zokuganga ngenxa yokuthi asela lutho abalwenzayo at their age, betshona behlezi bengenzi lutho. Of course siyakwazi ukuthi bazabe sibafuqa njengabazali ukuthi bebe bebala besezindlini lokusebenzisa amafoni bebala besenza yonke into ezinjalo, but ukuba sesikolo kuqhakathekile. We need ukuthi abantwana babuyele ezikolo bekwenza physically education.
Kodwa eyinye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandela Ncube ukhuthaza uzulu ukuba aqhubekele phambili ezinakekela, okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 yenza njengeflu, ayibangelwa yibacteria, ayibangelwa yivirus, but asikatholi ukuthi ingatritwa njani. Awukabi le-treatment. So into esingabakhona ukuthi abayenelisa ukuvaccinatewa ngabahambe bavaccinatewe ukuze bangatholi umkhuhlane lowo ngalula.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 228,179 asebehlolwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula kancinyane isilinganiso esifanayo 212,993. Umkhuhlane we-COVID-19 so wabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,292 usukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu lengugu eleComoros selisele lingelabonozinti kulandela ukuhlaselwa kwababili umkhuhlane we-COVID-19. Kulabadlali abalitshumi lambili 12 abaphathwe umkhuhlane lo kusukela izolo. Bagoqela onozinti ababili. Unozinti wesithathu ulimele. Lokhu kubikwa i-Associated Press. Amasosha alwisana enkambeni ezijeneyo kwele Burkina Faso loba uhulumende esithi lokhu esembusweni. I-Reuters News Agency ibika ukuba ukulwisana lokhu kuqale ekuseni namuhla. Akwaziwa ukuba kwenzakala ngikolo manje uhulumende. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lwe-Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebevumele amanye amazwe ase-European Union ukuba ahambise izikhali kwele Ukraine elilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBlinken uthi kukhanya engane ele Russia selilungisele ukuhlasela ilizwe leli lisenzelwa ukuba lingangeni kwinhlanganiso ye-NATO. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ele Russia lizimisele ukungena elizweni leli ngenkani. Ngakho-ke ele Melika lizaphindisela ngendlela ezwisa usizi lokhulumezakala. Lokhu isikhathi sezamasiko.
Senanamasiko
senzi bomandla.
Ngilo baba mkhulu. Babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu. Kuna ngale ke kosivalo enkayi ngokubikwa kwesisu. Ye, sacina ke sixoxa ngokunye ke okujeneyo ngeviki ephelileyo. Akuqhubekele phambili utshela abantu ukuthi kuvele kuhamba njani kungoda baloli.
Ekubikeni kwesisu lapha, phezu kwembuzo esesivele sayibetha eyayibuzwa inkazana ngabakwabo ngalo mthwalo, khona futhi omunye ababewubuza. Babebuza ukuthi pho kuyini olakho owakuphiwa ileli jaha okubonisa obala ukuthi liyathandana. Kwakuqakathekile lokhu phela, ngoba nxa basebefika khona ngale kwakungafiki kuphonguba nguyeye nje. Kwakuqala kubuzwana imibuzo, babebuza zazibuza izalukazi, ngoba kwakuhlangana phela umndeni ukuthi liza lapha nje lalo mthwalo lisithi ngowalapha ekhaya. Kuyini elikuphetheyo okutshengisa obala ukuthi leli jaha lalapha ekhaya yilo umnini walo mthwalo? Sebeza kukhupha ke lokhana ababuye lakho inkazana eyayibatshengise khona. Kungaba isithombe saleli jaha, kungaba kumbe ithayi yaleli jaha, kumbe nje okunye nje ababe bekunikele okutshengisa ukuthi bayathandana.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Singene. Okunye ke
kuza kuthi ke lokhu sokukhutshiwe kwabekwa phambi kwabo abakwabo kajaka khonapha enkulumeni, hhayi hayi izizwa ke sokuvuyelwana, hayi nguye sibili, hayi anti mfana nguye, hayi yeyimi sibili, kuyabe sokulobufakazi. Sokuza kuthi ke khonapho nxa sekunjalo, yona leyani imbuzi esikhulume ngayo okucolwa ngayo lo mthwalo yayithathwa khonapho isizabulawa ifike imiswe phambi kwexhiba lapho begxabe khona. Sekuza kuthi lowana kumamqhuba aphume ayikhangela hlale phansi njengoba yabe ngumama ayikhangele ukuthi yimbuzi eyiyo yini abayifunayo. Kwakungafuneki imbuzi enduna engathenwanga, kwakufuneka intondolo. Kungaze kuthi lilethe imbuzi engathenwanga yayihlawulwa futhi ukungathenwa kwayo. Nxa yayingensikazi kwakungafuneki ukuthi ibe yimbuzi emithiyo. Nxa ke konke lokhu sokuvunyelwa ukuthi hayi imbuzi ilungile sibulawa ke sokusonywa, then mkhube sike sakhuluma ngayo. Kuza kuthi nxa sebebiziwe laphana, sebebizela ukuthi bazegwetshwa yomthelo babe bewuvumile. Babefika khonale bagwetshwe ukufohla umuzi abaye babesithi inkomo, bagwetshwe idameji inkomo futhi kwabanye. Sekukwenzakele konke lokhu kwaqeda yona ngedameji, sokuzaqaliswa ke ukubizelwana ukangaziwe ukwenzela ukuthi phela nxa esegwetshiwe wakhupha idameji wakhupha lo fohle umuzi wakhupha ufohle umuzi wakhupha kangazwelwana usengumkhwenyana ogcweleyo usezahlonitshwa ke lapha ekhaya unxa efikile omamazala bakhe bagaxe amalembu bagaxe imigaxo sebe mhlonipha ngokugcweleyo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besilobaba u-Elijah Singene Mpofu kuna ngale kosivalo enkayi
Sengana masiva
wenzi bomandla
ngilo baba mkhulu
sengana masiva
babelo bola
usenzi
sike sizwe ezokholo lesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sihlangane bazalwane sowezaleka enkosini njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le labo kwaphiwa khona iziqondiso kumose lo-Aaron eGibhithe njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12:1 kusiya ku-5 namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5 iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye ngilithathe ezimvini noma ezimbuzini siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uqhwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni baza kwenza lokhu lalokhu 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 kuhle ke lokho ngobana uyabe ulethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo uyabe lawe ulethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho into enhle leyo ngenye indlela kuyabe kuyiwukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho oza kulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina kodwa-ke lapha-ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici kungaze kwaba lento eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka nxa mina ngibala indaba le yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha njengoba umnyaka wedlule ziningi izinto ezinzakeleyo kuningi esikubonileyo okunye kwakhona kusingcolisile yikho ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ubana impilo zethu kumele zizame ukuhlala zingezihlambulukileyo phambi kukaNkulunkulu nabantu into ezedluleyo kazedlule lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu njengemuli njengomphakathi njengesizwe lapha esona khona uNkulunkulu uthi qalisa ke umnyaka uyasinika ithuba elinye kuthi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici nxa zikhona izinto ezenzakala sivumene ukubana zenzakala kazisale khona le ku-2021 ku-2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye zichiye emuva ngesilungu bathi start on a new page kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u-2022 uqhubeka usiya phambili ubonakala ukuthi ngiqalise kuhle ngokuba umuntu wenyama kungenzakala ukuthi uphambanise kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici kuqula inhliziyo yakho ikwenza ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo njengoba uthi undlali njengoba ngabemoli kanye labo emphakathini asikhuleke uNkulunkulu busisa inhliziyo zethu sikhohlwe ngokudlule ngoba uyasixolela wena sikhangele phambili siqalise umnyaka singela sici.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Wenze midlalo obe ngumqeqeqi weqembu leZimbabwe Warriors uNomeni Mapheza uthi nguye okumele ediswe umlandu wokwehluleka kweqembu leZimbabwe Warriors emidlalweni yeAfrica Cup of Nations elokhu iqhubekela phambili kwele Cameroon. IZimbabwe Warriors yanqotshwa liqembu leSenegal lele Malawi kusibaya seGroup B. Iqembu leli selibuyele ekhaya. UMapheza utshele iStudio 7 ukuba kwehlule eCameroon ngakho ke ucela abantu bemxolele ngokwenzakale emidlalweni yeAFCON. Umhlabeleli obelodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla emathuneni eWarren Hills Cemetery eHarare. Abantu bedlula ikhulu baphelekezele uManatsa wacula ingoma eziningi kakhulu kusukela ngama-1970s. Umlondolozi Zindlovu usedolana lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulume kungcwatshwa uManatsa bancome kakhulu imisebenzi yakhe. Umfundisi Enoch Tigere owezayoja uthe uManatsa ubesebenzela uNkulunkulu.
Ndakadzidza kuti magumo anokosha. Ngafundi ukuthi amaphethelweni kuqakathekile. Mapedzesero aita baba Manatsa anokosha. Ukugqiba akwenza ubaba uManatsa kumkhoka kuqakathekile.
Unkosikazi Maudi Mahlekete omunye owahlala loManatsa inkitha kobulawayo uthi nguye wacela uManatsa ukuba abe ngumfundisi wezayojama.
Into eyenzakala ngokuthi wayedlala lobaba lomkami benatha bonke utshwala. Benatha bonke utshwala isikhathi sakhona sonesongule. Waye benatha sibili okokuzwayo. So mina ngikuthi mina ngakhulela eZayoja ngayenda ngilomkami mama salami laye wayemzayoja uzathatha amadoda kaneyngane ngikhulela kuyabashuma kodwa ngalokhu lokhu ukuhlangana kwabahlangana benatha utshwala kubhudeki umntaka ngabhudeka amaye Manatsa sihlala eBarlington Court eTown emayadini. So wathaqisa ukubuya endlini yami lokhu ekhuluma lobaba wayemuntu ehlupheka njabo. So mina inhliziyo yami yalokhu izothi ngeyintshumayizele intshumayizele lowo muntu. Kodwa sesangena into i-church ama-church eziningi sangena i-church ezizele ukuzenze kuthiwani ipostoli wathi hhayi lokho ama-church lokhu ngenyinto kodwa inhliziyo yami yalokhu ngibakhulekela ngenze ukuthi laba babekwazi uNkulunkulu ngoba into yayikhona ukuthi babesebehlupheka okokuthi vele bengasela yisho ukuthi thina sasitho baba singaholi imali sibathengele igrosari athi sibanika.
Umholi wenhlanganiso ye-National Arts Council uMnumzana Nicholas Moyo uthi uManatsa wabambanisa uZulu.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana ehlabelela amathimu ebhora. After that ngimazi njengomuntu ole passion nge-transformation ye-industry yama musician ukuthi be professional. Ube passionate yena ngokuthi abantu ngabe babambane bayekele ukufocusa on amabizo ngoba abantu abasha ama musician bathanda ukuthi kuthiwe mina yimubani yimubani.
UManatsa wazakala ngokuhlabela ingoma ezintathu ezadumayo zisekela iHighlanders Dynamos leCapes United. Uchiye unkosikazi Stella Manatsa abantwana abayisithupha labazukulu abalichumilane 14.
Ngakugqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kuyaxokozela okumangalisayo kubandla le-MTCT olunkosazana Dokozani Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu. abasekela umnumzana Douglas Monzora bathi uMakhuphe wenza ongekho emthethweni. Umculi olodumo uZexmanatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, wolivalelisayo ngoGibbs Dube.